Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Ugatsha lweZimstart lubikwa lujele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimgqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonsa amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zemathebhelele ndiyizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlu lolu. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe amawensi alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye-kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugcitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo-senator wesigaba seMathupheleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa webandla le-MDCT saqala ngumbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathupheleland South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibinibuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona lesi ukuthi khona akula msebenzi chis, akulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabehlaleleni. So isikhathi esiningi nomntwana eqeda nje ifom four bayabaqedi bayathi kubo form two nangasayanga egangeni ukuyateketha ihle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo uphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona isivini kathese abahamba kuma-universities abangamagraduates basebenza imisebenzi yena leyo okuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu. Enye futhi into e-afekthayo abantu sivini abatha yebo ye kwezinye indawo balokhu belehophi kumbe ngathi belokhu bele-faith nge-election, but sivini kungapha esigabeni seMathupheleland South abasenayo naleyani nto kumbe yinto iwophu ukuthi ukhetho silingabathinte beyinto. Kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basica begcwele emabhawa, wasica begcwele emakhoneni bezihlalele becoxa ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonoko khiso esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona yenza ama-education lathi sisekelane bezethu, ngoba nto yakwazi umthetho ukuthi izethu iyekwanisa ukuyenza i-voter education. Kodwa hayi emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke futhi singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathupheleland region singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezifa zabogugurawindi bezinto eziningi. So even iningi labatha futhi alinazo izithupha lama certificate yebo yesezwe ukuthi khona igovernment ivule iblitz kathesi ukuthi asizithupha but into ehlupha yena le ukuthi umuntu uzele umzali uyabe ngelabhethi engelasithupha umzali omzali engela so yinto esihlala ikhona so kuleningi ipercentage sibili engelazithupha ezenelisa ukuthi khona behambe beyeregistri kuvote but thina esikwenzayo njengenkokheli amahambi ngedala ephalamende lenkokheli yezombangazo siyazama ukuthi siwakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota still bayabegazelwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina esikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba Zimbabwe la njengabanye amazwe ayabe bezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi abafike amanye amazwe bayasebenzisa izinto ama-voters clubs bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze belentshuto mbe kule nto ebaye-encourage mo ukuthi behambe beyivota kodwa-ke njengoba singena konke khonokho sizama ukubatshela nje ngemlomo ukuthi kuyinookuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba seMathebeleland South engowebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Lwezimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba kule nkulungwane zabasakhulayo bebandla le-ZANU PF abaqatshwa yi-Zimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yeZANU PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayona le inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi we-census bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe ethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iphatheke kakhulu kuziye edemina ukuthi ama-resources aziwa njani, ashewa njani. Sengisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga ama-services anjani nama-resources anjani. So luhlelo luqatheke kakhulu, ingakho nje sekuqathekile ukuthi i-census le yenziwe kuhle, yenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhitshwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho kukhulunywayo. Ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuyiqiniso lokho but kuyebo kuqakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze okuthiwa ngesilungu yi-shadow census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lenziwa kuhle ekhangele njalo lamanani amanye avela kubo ma-city council beqathanise amanani ukuze ekucineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje nxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya kungenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba emabhili zamani bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangayo iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangayo xa besebenzisa iindaba zamabhili nje amabhili amanje. So labo bale ndlela eqathileyo khonapho kwi-census njengama-local authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezigcina zingena ekubalweni kwabantu ukuthi amanani lawo agcine engaphumi kahle.
Yes, izingangena ngoba indaba ye-census la iphosa ihambelane nendawo zabo organization lowabiwa ama-constituents. Nokuthi amabandla ombangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangarolitshona bangathi kungenzeka ukuthi kuhlangane le ndaba zomfusazo mpezombangazi okusetshenziswe kuma-election ikakhulu kubo
Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU PF kukhetho lolu, okuthiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luchiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU PF yawina eCholocho South, ePUS leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa, ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavotele ibandla leZANU PF. Labantu bathusele basithi bayavota bayaqala bedlula esicukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livotele iZANU PF esithi ngesikhiwa intimidation. Abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha emaNdebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizexholwa zizinduna lamasabo. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uzwe sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lamatitsha bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevotile sebesiyasayina ebhukwini lalothe kafundanga sesayina isignature esiqinileyo esilomkantshi esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresident weZANU uMnangagwa wahamba waya eBhinga bafika bayenga abantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe. Ngesikhathi sokukhampena bafike eDangavura sabona umfumi layo candidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi. Khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election yethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserve abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundisi abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi sizalivotela kamba manga ukuthi alikwazi kubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlaba ezulu sizabe lokho esingabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bekhamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evotelwe ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavotelwa ngumntanakho owaqeda ugrade 3 sesithe nakawazi ukuvota. Ikho ke silama statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Lilodaba lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezin parks luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende uzathumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho u-cyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gande, ngiyabingelela loba nje ningamphenduli kodwa cela ndizame ukusiza bakwethu udaba lolulu. Namhlanje ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esikasifide service laba abantu abafaka amavoyisi abo lapho nebakhuluma udaba olufana lolwamexiti undoda lowangisabambanga uthithe igama lakhe mbani lapha but ungalalela amavoyisi abantu abakhuluma ekuseni namhlanje kulobaba omunye okhulumileyo uthi ulunkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele e-South Africa omunye ngumzimbabwe so siwathathele isithupha kaselasithupha. So yabona kulungana yikho engangikhuluma ukuthi kana ma usima passporti bafika bekubuza imibuzo efana naleyo ma kuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner so Zimbabwe national. So kuyahlupha kulungana le passport ukuzithole kubani kuyahlupha nje ubona sitsho ukuthi uma unkosikazi wakho usengumuntu ohleliyo nje kutsho ukuthi phela lasemazweni kasahamba kodwa nje siphila sihambe emazweni okay ma ungaselasithupha phela kusela nto ongayenza empile and futhi bathi kabuye lo lokuzima wakhe lo le death certificate ma bezatsho ukuthi kuye le death certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba eleka ukwadla lapha ukuthi kibe kungaphi wabo ngokuzala wakuchiya lapho eZimbabwe uzabuza qondanga yiko mina ngangicelile ukuthi kati indaba lingasidingi lapho e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi i-post yenze njani besiyenze njani lathi sikwanisa ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga ihlana lazo yini siyacela ngangomusa langothando lingasenzeka njalo sikwanisa ukuzwisisa indaba le ukuthi kati bafunani khona ngoba ma ufika ema-ofisini vela bakuchasisele kahle phela bavele bekujikise nje masinyane abakutsheli ukuthi yenza so
angibonani bantu bakastudio seven ngiyalibingelela ine ngithemba lizavala i-audio yami le themba lizavala malingayibala ngingajabula kakhulu ngoba ngithele ubunzima kulelana elizwe lasezimbabwe inje ngikhuluma nje kule ndaba le yokuthi ukuthi mawungelasibongo esaphandle lobo esingayisiso sezimbabwe njengobana mina ngingu-Mr. Mwale so ngilohlupho lokhu njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abalezibongo ezivelela phandle kwelizwe lasezimbabwe so ngisithi ngicela leke besibuzele abe-Home Affairs abezimbabwe ukuthi kati yindaba besithe abantu njengokubana umuntu uyabezanelwe khona apho elizweni lasezimbabwe bona betikadinge esithiseni ukuthi bakutsho njani because thina silobu ufakazi ukuthi sazalelwa laphana mase besithi sidinga ama-citizen siyalokunikwa la mapasipoti babesithi ukuthi siyenga ngicela leke lisibizele nalo e-Home Affairs akasichazele ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu sicala abawuta siyeharale siyodinga khona ama-citizen singakwazi lakweharale sifike sibanjwe isigebenga khonani so okuningi siza kukhuluma kumele lizame sibinje ngendlela zonke lisilethela be-Home Affairs lapha bekhulume likhulume labo kumbe nami lingangithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu ngoba luyahlupha kakhulu luyahlupha sibili luyahlupha lapha izibongo lezi lapha sizithandanga ukuthi umbeni into esazenzayo umeni njalo kuyatholakala wonke amazwe omhlaba njengokathesi abantu bezimbabwe begcwele umhlaba wonke batshiya izibongo but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ukuthi yabo suke kumele uyedinga i-citizen yalapho eyokuvela khona ubabakho so ngiyaxolisa ukuba mude njalo ngingajabula mali ngabonge i-audio yami leyo
salibonani bantu bakwa-studio 7 njani enjawo eliwuzo hhayi mina umuntu okhulumayo ngixolisa sokamathanda kulalapha egoli mina ngikhala ngalaba manje abantu besihloneni la ukuba ukuthi akanti bona why besuka kubo le kwazimba la kubo TV khonale kubo mdumba maranda bekuya bezohlala kithi ngase sindebeleni kodwa mina-ke angaze ngibona even one indebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumba maranda khonale kanti yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi nga bazosininya ngoba thina siyizizalwane zasemandebeleni asisathoni indawo zokwakha mara bona basebehlezi sebethethe konke sebebona yonke into thina sisakwazi ukuphefumula ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basidlulele isipesi singumdeni siyazilathi sizame ukulungiswa kwethu singumdeni babe bahambe babuyele kibo kanti kubo kulani bavalekani kubo bezebebuye bazosininya ngapha kithi emandebeleni angithi bona basuka le mpumalanga bahlale empumalanga yabo lathi siyihlalele entshonalanga yeo sikhathele ngabo labo abantu labo everywhere yibo yonke into si-onwa yibo konke nje ukathi uyahamba nanoma ukuthi uyenkomeni uthola yibo uthi uyakufiuphi yibo ey'bhedlela yibo yibo asebe-ona amashop thina-ke rayithi siyo-ona kuphi okungokwethu hhayi suka sikhathele ngala amashona lako ababuyele kubo
salibone studio 7 minjani siyabonga ukuzinyeza ezimnandi ezifumala ngaphansi komqamelo noma yikuphi bakithi siyacela izeki ayikwazi ukuzwela izizalwane zasezimbabwe bani izizalwane zasezimbabwe zixhupheke kakhulu izeki ingasebenzisani lezalo please siyakucela lokho kayizama ukuthi ibe fair kuma-election siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo siyakucela kulokho siyakucela izeki ayikicabangela izizalwane ziyahlupheka zigcwele emazweni abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo abanye ngabalimala ezindleleni siyakucela kulokho kwizeki inkosi yami ayibe fair kuma-election sicela ibe fair kuma-election izeki ayekele ukusebenzisana lezana please siyacela zeki siyacela please akeli cabangela izalwane zasezimbabwe inkosi yami siyacela
salibonani ku-studio 7 ikhuluma lo Masombuka lapha ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi Moyo ngiyamthanda ukumlimukisa ubonile mqondisi lokho okwenzakale kuMonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwo abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ukuthi ungena kilo uncedisane lalo inkinga iZANU-PF singakhipha iZANU PF sizobona ukuthi le opposition ukuthi izosikhusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisikhusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi, nazelela mfowethu bazokuhlamba, bazakuhlambaza abantu, bazokwenzela imihlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kanti opposition le izobakhusa kanjani, sebekhathele ngeZANU PF. Abantu bezivabe bakhathele ngeZANU PF. Ngiyabonga.
Njalo-ke wasakaza wakakhitha 7 kuna ngapha nasemelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Unganikwesi ngalibusisa liwuqhube ngendlela eliqhuba ngayo. Ngiyabingelele khona ngale osamnadisi sadika. Ngiye khona ngale ngasebhrijini lesimukhwe ufowethu umadoda. Ngithi ukuvuka njani khona ngapho ndoda. Ngiqine ukhokhobe sakamama. Jike sasejoseph angithi u-Abraham. Ngijike ngesantumba nomfundisi wami. Ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo. Silani khokhobe.
Balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni weleRussia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamtshina ezivela kweleChina okwenziwe ensitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamtshina zakweleChina eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama-surface to air missiles. Idolobho lakweleChina eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane we-COVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lilemigoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba, leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus, kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngutshiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen. Uza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika, umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasocha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasocha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe noLani alandela izombusazwe umnumzana Tifa wajabhe Pango Dube sambuza ukuthi ubona amazwe alobudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku esingakagcini uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lwezimstadi lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.